Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izuluka ndaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-8 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, basele bebambe owaphansi abanye ngokunconywa libandla leZANU-PF kukababa owadlwengula untombazana oleminyaka elithumi.
Kuyisimanga esikhulu kwabagande ukuthi nxa sibona umuntu owabandakanyeka emacaleni afana lokudlwengulwa kwabantwana kube umuntu esesimbona eseku-forefront esegijima esenza izinto ezitshengisela ubukhokheli belizwe.
Ibandla le-MRP lithi alifunakali elizweni okokuthi liyaswela lamahhofisi okusebenzisa ngoba abanini bawo besesaba ukuwalagisa.
Ibala elithi mthwakazi kwasekuthiwa inhlamba khona thina singabathwa abathwa bogqobo. Sinjenje namhla umthwakazi uya i-MRP iwenta umthwakazi libala lakithi yithi abathwa singumthwakazi.
Owaxexebuka kubandla le-MDCT waya kubandla le-ZANU-PF unkosazana Lindiwe Maphosa uthi uyazisola ngokungayi ku-ZANU-PF masinya.
Iqiniso elihle thandekile, into engizisola ngayo ikuphuza ukujoyina iZANU-PF. Lapho besikhona umuntu ubuvaleka amehlo ungaboni ubuhle obukhona emhlabeni.
Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Basele bebambe owaphansi abanye ngokunconywa libandla leZANU-PF kukababa owadlwengula untombazana oleminyaka elithumi. Ubhobhi Magaza wagwetshwa ukuhlala iminyaka elithumi kodwa wakhululwa ngumongameli Mnangagwa esebhike okweminyaka emine nje kuphela. Ekuphumeni kwakhe ejele watshela intatheli zindaba ukuthi ubonga uMnangagwa ngoba eluluju kuphela. Ngesishona wathi Mnangagwa uji osekuyislogan seZANU-PF esibhalwe lezikipeni. Iphephandaba le-Newsday lithi iziphathamandla zebandla leZANU-PF zakhela ubaba lo indlu zamupha le mali zambonga ngokusungula islogan lesi. Kodwa omunye wabakade bethiwa bakhela indlu uMakaza umnumzana Dino Majakaire ulandule ukuthi nguye owakhela uMakaza indlu. Kodwa yena uMakaza ubonakale emfanekisweni sembuthanweni yebandla leZANU-PF evunule izembatho zebandla leli waphelela eqaqelwe ngabalandeli baleli bandla bemqakezela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube.
Kuyisimanga esikhulu kwabagande ukuthi nxa sibona umuntu owabandakanyeka emacaleni afana lokudlwengulwa kwabantwana kube umuntu esesimbona eseku-forefront esegijima esenza izinto ezitshengisela ubukhokheli belizwe, kodwa yena engumuntu osaselokungcola okunje ngoba lecala lakhe leli wagcina nje sekuyikuzwela khonokho okugcina sekumenza ukuthi akaphume. Okokuthi kathesi into efanele ukuthi ngabe ukhangelane layo kathesi yinto yokuthi ngabe uyabhotabhota ebazalini balabo bantwana babantwana laba bamntwana lo amdlwengulayo, ahambe ayixolisa noma ayetshengisela ukuxola kibo labo bantwana noma kube khona izinto azenzayo ku-community ezitshengisela ukuthi uyazisola kulento ayenzileyo. Kodwa ke lokho sesibona ukuthi usevele wayeqa wagijima waya umuqa sesimbona esephezulu khona ngale sekutshengisela sobala ukuthi kukhona okuningi okuyabe abantu abakufunda kikho njalo izinto ezinje ziyaguquzela abantu ukuthi ukuthi bayenze izinto ezimbi bethembe ukuthi kukhona lapha sebengahamba bayicasha khona.
Manje ngokubona kwakho ukhonokho okwenzakalayo akusoze kubangele na ukuthi abanye abantu bengavoteli ibandla lezanu PF kumbe bazaphonga uvota ngoba belithanda ibandla leli?
Nxa sekubuya endabeni zevote angiboni ukuthi lokhu kungenza umehluko omkhulu kakhulu, kodwa ke ngaphandle kwezihlobo lalabo abahlobene lomdeni omntwana lo onguye wadlengulwayo, yibo asebengaba lomthelela thize ukuthi ikakhulukazi esigabeni zabo khona lapho abavela khona lakwabanye nje abahlobana labo abalwazi udaba lolu ukuthi lwahamba njani, yiko sekungagcina kusenza ukuthi abanye bakhona baqhele kwiZANU PF. Kodwa-ke abavele bengabalandeli beZANU PF angibona ukuthi bengahamba kube khona ukudeda noma ngithi ubuyele emuva behlehliswa ludaba lwakhe lubaba. Kodwa-ke lubaba njengoba engubaba engumuntu omdala obefanele ukuthi atshengisele indlela yokuziphatha, atshengisele indlela yokuthi ungumuntu osetshintshile okungakanani andubani ukuthi avele ayeqeke uma khona le msamo. Kodwa-ke nxa sesibuya kumavoti, hhayi angibona ukuthi kukhona okuza belotshintshe kuZANU PF. Abaloko bengabasekeli beZANU PF bazaqhubeka bengabasekeli beZANU PF, iloba luba kukhona noma kekho.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhangodube ohlaziya izombusazo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwelebhilitane. Kunjalo nje ibandla le-MRP lithi alifunakali elizweni okokuthi liyaswela lamahhofisi okusebenzisa ngoba abanini bawo besesaba ukubalagisela. Leli bandla lithi lehluleka lokubuthanisa imali yokubhadalela amalunga ukuthi ancintise kukhetho. Ngalokho lenelisa ukuncintisa ezigabeni ezintathu kuphela kukhetho lwamalunga edalela ephalamende, laba ngamachumi ayisithupha kukhetho lwamakhansila. Sixoxele siphathamandla saleli bandla kugatsha lwemelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kandelawe uyazi ukuthi wekos MRP goes Matabeleland. EMRP has managed to influence things without any finances or any office holding any public office. Ezithizi nje abantu bayesaba even ukuthi besirentise ama-ofisi eZimbabwe. So i-situation for MRP on the ground is very difficult. Even labantu bakithi to accept it, they know bana sikhuluma iqiniso and abantu abaningi bafuna ukubukela kuze kuthiwa i-MRP sesidingi MRP. MRP achieves successes without elected office. Ibala elithi Mthwakazi wasekuthiwa yinhlamba khona thina singabathwa abathwa bogqobo. Sinjenje namhla uMthwakazi uya i-MRP, iwedwa uMthwakazi libala lakithi, yithi abathwa singumthwakazi. All these are efforts awe-MRP with isinjalo singela mali. Yikho esutsho ukuthi sithi iqiniso thina lizasala likhona loba thina sesahamba.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi isiphathamandla sebandla le-MRP kugatsha lwemelika. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, owayesiphathamandla sebandla le-MDCT unkosazana Lindiwe Maphosa osekubandla leZANU PF uthi uyathokoza ngenhlelo zaleli bandla njalo umhlangano we-rally oqutshwe enkundleni yePhelandaba Stadium eGwanda izolo ugcizelele ukuthi wathatha inyathelo elifaneleyo ngoba ibandla elibusayo liyagcwalisa izithembiso zalo. Unkosazana Maphosa wayesiphathamandla sebandla le-CCC engakayi kubandla le-MDCT ulilunga lephalamende elimele iMatabeleland South njalo ngomgcinisihlalo wekomiti ebona ngezemfundo ephezulu kuleli dale. Kungxoxo wayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7, unkosazana Maphosa uqathanise ukwenzakala kubandla leZANU PF lakumabandla aphikisayo.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, ubesesililweni sikaTinashe Sitsunga, wabulawa ngeviki ephelileyo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF. Bekugcwele amalunga ebandla le-CCC, izihlobo labangani esilulweni lesi eHarare. UChamisa uthe abantu badabuke inhliziyo ngokubulawa kukaChitsunga.
Tinofamba, tiri munashi. Vazinu zedu, tinashi. tinoprovokwa takaurayirwa ngonenyuwe Farhan neZanupier mumba mamunangabva mubedroom make kumba kwake kwekwe haana kana kuti kufa ndakapota ndaurawa zvamunoziya nefuti kwamutare
thina silandela iziqondiso zikankulunkulu sonke isikhathi basiqala basitshaye benze konke okungekho emthethweni sibebulele uthinashe babulala umbongeli Ncube egumeni kamnangagwa ekhwekhwe akulanto abayenzayo lami ngaphosa ngadutshula mtari akulalutho olwenziwa ngalokho uthinashe ubulwe emahlayana siyakwazi akufeleyo siyaxolisa kumdeni wonke ngokwenzale kuthinashe
kukubatha imawoko asizori thinashe.
Omunye wabakubandlaleli unkosazana Nonhlanhla Mlotwa uthi eleZimbabwe lilahlekelwe liqhawe lamaqhawe uthi akumelanga abantu befele abakusekelayo ikakhulu ezombusazwe.
Someone has lost their dad, someone has lost umntanabo ongumfana, someone has lost umfo wabo ubhudu wabo, lathi we've lost a change champion. Kuyethusa kuhlasimulisa umzimba. SingamaZimbabweni ngibone ngani itolerance yethu kumele ifike lapho ukuthi siyavumelana ukuthi asivumelani ngokwepolitics kodwa siyakwazi ukuphilisana. So abeqembu lezano PF kumele bakufunde lokho kuqale khona kupresident wabo umnangagwa abafundisa abantu bakhe ukuthi mele ube le tolerance omunye lomunye ulelungelo lokuthi akhethe iqembu lombusazwe afuna ukulisaporta.
Umnumzana Mlungisi Moyo wokubandla lezano PF uyakusekela lokho.
Umona ngathi amafaki wonke aze engena sifiso sokuthi kungaba nodlakisi ngoba umongameli webandla elibusayo very clear ukuthi yena not now saying not violence i-message vele esihamba layo kodwa uzathola ukuthi in any process awusoze uswele indumba sengavuthwayo kwinkuqumba okuthi ngakuthiwa asenzeni lokho nawo uya nga nalaba bebandela ipikithayo nabo becela sibi lokuthi hhayi asivumelana nini ikhampeni ngokuthula ngulo nalo athengise ukuthi ibandla lakhe lona lilelana athengise labantu abantu bangalithenga ngendolo hotsokatee o le incident ekajaha lo oweharar incident nami engizwisa ubuhlungu kakhulu.
Kusenjalo unkosikazi Molifi umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende wawolemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe okuzwekazi le-Afrika utshele uBlessing Zulu we-Studio 7 ukuthi kukhanya ngani kalosuze luqhutshwe ngemfanelo ukhetho eZimbabwe.
I would like to recall that the president of Zimbabwe, President Mnangagwa, has said repeatedly that he wants his country to hold free and fair elections. And we believe that would be the best path to promote peace and prosperity in Zimbabwe. Unfortunately, we have seen a fact pattern over recent months.
Niyakhumbula umongameli Emmerson Mnangagwa esithi eZimbabwe lizaqhubeka ukhetho olukhululekileyo. Siyakwazi ukuthi lokhu kungenza kube lokuthula eZimbabwe. Njalo lengqubekela phambili. Kodwa ukukhanya engani akusoze uhambe njalo lonyaka.
Legislation called the Patriotic Act was adopted, and in fact that legislation imposes restrictions on basic political freedoms.
Kubikwa ukuba kulabantu abanengi abakumabandla aphikisayo ikakhulu emaphandleni abathi bakhahlanyezwa ngamalunga ebandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi.
Siyabonga Gibbs Dube. Uxolo mayuyu zulukandaba seliphekona udaba lo mbuthano oyenzwe eGlenview lapho kade kulesililo selunga lebandla leCCC elibulewe ngabacathangela ukuthi ngabe bandla leZANU-PF. Ingxoxo esiyenze lo nkosazana Lindiwe Maphosa sizalethulela yona kusasa.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Si vote lenkulu.
Asamben matuta siyo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo.
Did you see me?
Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi oyengumphathi ntambo kahulumende umnumzana Sevia Kasukuwere usehambise uMongameli Mnangagwa logatsha lwezokhetho lweZEC emthethwandaba phezu kwenguquko yomthetho wezokhetho Electoral Act ethi yona kumele amavoti athunyelwa ngeposo afike kungakedluli amalanga amathathu kuphela hathi amaviki amabili njengalokhu kade kusemthethweni. Kunjalo nje leli phephandaba lithi udaba lokuthi uKasukuwere avunyelwe na ukuncintisa kukhetho oluzayo luzahluzwa lamuhla emthethwandaba weConstitutional Court. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa ucebise uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angazaqhubeka ecitha igazi. UChamisa ubekhuluma esililweni selunga lebandla lakhe uTinashe Chitsunge obikwa wagangadwa ngabalandeli bebandla leZANU PF elokitshini leGlenview eHarare. Kwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele emsakazweni kwaStudio 7 ndinjani basakazi bethu. Hayi, siyabonga izindaba. Kusinye isikhathi kumadinga ukuthi abantu beke beboniswa ukuthi uhulumende weZANU PF akumelanga ukuthi asekele. Noma ngapi, ngumculi ngabantu engasuseke, engatholi ngisho usekelo. Kade sesibedlela kula mithi, ama-ambulance, kula ma-ambulance, ngenxa yeZANU PF. Abafuzi labo bensimbi zenjani abafileyo, angishabona ukuthi baswele i-ambulance, baswela ukuthi akula dokotela ezibhedlela, baswela imithi ezibhedlela ngenxa yeZANU PF. Asimeni ukupromota uhulumende ohluleka njengeZANU PF bantu. Sidinge uhulumende ozalethela abantu inguquko, ozathengela abantu yonke into abayifunayo. Lo weZANU PF usehlulekile 43 years bantu, 43 years bantu. Ah, kunzima, kunzima. Kodwa hayi abantu lo yakho umuntu bevote sibili benazele ukuthi iZANU PF iyaphuma out. Lo chiwe ngawayo lo.
Eh, basakazi baka Studio 7, basakazi baka Studio 7, nabalaleli baka Studio 7, ngiyalibingelela. Ngilokukhumbuza kumbe ngilokuxwayisa lo mfalo ndoda kumbe lo baba okuthiwa ngu-Witness Dube. Ibala kalikhuluma lele lokuthi nana iGugurawundi kwakusilwa amazifra lamazanda. Hhayi engaboyiphatha njalo indaba leyo, mayengalalwazi kathule, ngabothula mayengalalwazi. Indaba ka-1983 eGugurawundi ngamasosha akuthiwa yi-50 Brigade ayebulala usapho lwamathebhelelendi. So yena uma wayengakazalwa wathola leso story kumbe leyo ndaba ngaleyo ndlela ayithola ngayo. Hayi akadinge ulwazi ebantwini bemandebeleni bemathebheleleni bamtshele. Hayi engabo ikhuluma le ndaba yakhe leyo ukuthi kwakugiza abantu abangalazikhali bebulawa ngabantu abalezikhali kwakuyizandla lezipra loku. Uchaza ukuthini lapho? Kalungise ulimi lwakhe lolo. Mina ngedwa nje ndithi kalungise ulimi lolo. Mina ngikhuluma ngapha echolojo ngudlungu.
Bum 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 kwashelela. Oh. Hayi kwakubi. Kwenze njani emhlabeni? Bafa abafowethu, bafa abantu bami, bafa madoda. Ingane nathi sokulokuqhakaza sikubona. Ithi inkulumo kaJobe, ifu okuliyeze liphela lihamba. Yebo uyaba naye umuntu ngalesi sikhathi uthole sokuthe sokuphelile. Uthi hayi umuntu benginaye lapho, umuntu benginaye. Kanti ithi inkulumo yeBhayibheli ifu liphela lihamba. Ibuye futhi ithi sitya esihle kasidleli. Yebo ye, abantu ngizama ukukhuluma ukuthi hayi singakhangela ukuthi abantwana bebesenzani ngoba kuhle lokho bebekwenza ngoba bona okwabo bebekubhizinisi. Anginandaba nokuthi kumbe besiyachaya kubani iKatari, kodwa sikubongayo ukuthi ababotshwanga, abafelanga ebuseleni, bafele entweni yabo abayenzayo. Lokhwana bekuyishow abayenzela ukuthi abantu bethi belandele izinto bezilandele kahle. Yebo ye, uNkulunkulu uyakha, uNkulunkulu athathe. Kubusisiwe umuntu ma esifa efela entweni yakhe, kubi ma esifa efela ehlazweni ithi inkulumo kaDaniel 5 ngale, 12:5 ngale, ithi wona wonke umuntu oyenza izinto ezinye ezihlakaniphileyo uzaqama njengenkanyezi esibhakabhakeni yezwa. Sokugqamile manje abantu abaningi bayakhala bathi hawu insimbi zezwane madoda kuhambe njani abantu bakomagabelana. Oh hayi, isitshe sidleka sidleli. Siyabonga, thank you.
Njani mina umonza ake vele sazihambe kwezayo ngaloku usho yensitshena usakhayela ukuthi aphume ore ngaphuma isitatimende lo wayebuzani lo muntu wayevele izani kwaye zama ukuthi ibone i-opposition ingakukhona. So azijongele izani njengakowitness asebebuzana ukusho yensitshena uyaphuma vele ngoba akengakabantu njengamanye ababantu ayesiwabona kuthi awa-EFF we-ANC abantu ngebafunza imali kupolitics abantu abangalaziyo abangakanti yokwenza ngezimbabwe. So ngiyamangala mina ukuthi abantu ilizwe lingako uthole umuntu ufake njengomphawu ufake ama-NPO ngo-3 kodwa sifuna ukuqume ilizwe phakathi kuyabe liquma kanjenabantu ngidlanga amandla amatopoa-15.
Sanibonani basakazi labalaleli, mina ngumehluli Mathe sithi Mayuyu ngomfowethu akalali ngokuthula. Mina nisendaweni yenyama endlovu iMathe inye awu shuwa ngothonsi.
Studio 7 itshona njani badala, linjani? Hayi thina siyaphila. Kulo baba we-EFF Zimbabwe bekhuluma ku-Studio 7 esola iparty ye-CCC ethi opposition party eyisola kakhulu. So ngizibuza ukuthi yena ma esola i-opposition party ethi yena uzamela abantu abenzele bonke engu-MP ubezizwa nje ukuthi ubekhuluma into ehamba njani njengalokhu laye uyi-opposition kumbe uyi-opposition eyizano laye futhi kumbe njani xa ezasola iparty ye-CCC ethi ayenzi kahle yena angaba iparty engu-MP uzayenzela abantu wenzela abantu ngaphi imali yangikhona eyithatha ngapha anto uyabeyilanda kuyurhulumente siyayicela kuyurhulumente cabantu konke konokana ukukhuluma bona bakwenzi bayizithutha yini abanye amaphathi labo bakhuluma ezinye izinto banganabacabanganga kakhulu abacabangi xa ethi opposition party le ekhona yena uyi-opposition efileyo kumbe ngaphi ayekhuluma kanjalo andila uyi-opposition party layo balwisana lezanu p f embuso nto ngendlela eyenza ngayo mbuso ungazi ube ngu-MP ube ngu-MP ube ngukhansili xa umnangagwe engafuni ukhipha imali asize akusize ona kumele ungumntu MP kumbewani kumbewani kumu-MP wama-telecoms kumu-MP we-world life so nxa engafuni ukuthi alalele izikhalazo zabanye ezake azilalele izikhalazo ezizidomele abantu bacabanga nxa bekhuluma engaphonge ukukhuluma ethusha nje kuphela ungakhala ama-councillors ama-councillors imgwaqo kufilini lani kufile kuzalungisana ukhansili enevele imali yakhona icela khona le phezulu kubomnanga kwababusayo ezizinto bakabazi ngamakhoba niyabonga kakhulu okukhuluma ngoswanda ngikwale kuswanda
ye ngibingelele ku-Studio 7 ye hayi siyaphila sihlobo zami siyaphila ngizothanda ukudlulisa nje enye into lapha okhulumayo ngugift isibanda laphana i-Alexander ngizothanda ukudlulisa nje enye inkulumo ngathi ayisiphathi kahle singabantu bendawo laphana eward 10 endaweni yakwambimba ePlumtree kunesibhedlela esisiyakhileyo isihlobo zami isibhedlela lesiyakhwe yithi singumphakathi indawo lana yakwambimba iward 10 yonke lesahlanganisa imali impela yasasiqeda isibhedlela lesana ayikho inesenti eyisikhala evela kugovernment kodwa kona manje mhlaka 17 ngizwe nje inkulumo ukuthi isibhedlela sana siyavulwa and into esiphatha kabi ukuthi masivulwa abaqhashwayo laphana abantu abavela eMpumalanga abaseshoneni into engasiphathi kahle lesana sikreatela amashona umsebenzi na cha sikreatela abantu abethu imisebenzi abancishwa imisebenzi igovernment yezana kuqhashwa abantu abajoyina izana kuphela yibo esisizwe kukhulunywa inkulumo noma singakabi nesiqiniseko sakho kodwa izinkulumo ziyavela zikhulunywa ngamawovet endawo laphana ukuthi abantu abangaphansi kwezana youth kukhona abazokuthola abazobhenefitha laphana kanti isibhedlela lesiya siyakhwa ngayizana isibhedlela siyakhwe ngumphakathi uku-CCC ukumthwakazi Republic Party uku-EP Party akufanelanga uvalelwe phandle sifanele sibhenefite sonke so ngicela ukuthi uma ngabe bezosizwa inkulumo esiyishoyo singabahlali balaphana beqhashe abantu bakuleya ndawo noma kungekho kube amanesi akuleya ndawo iwatheni kodwa kube amanesi aseplant ngicabanga ukuthi abantwana iplant yonke leyana ngeke iswele amanesi akhuluma isikhalanga kumbe isindebele abangasebenza laphana esibhedlela ekliniki leyana. Ngiyabonga.
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika, uhulumende wele Melika usekhuthaze amasotsha ahluthuna umbuso kwele Niger ukuthi abuyisele umongameli Mohamed Bazoum esihlalweni. Inhlanganiso yezindaba eReuters ibika ukuba uhulumende wele Melika wathumela isiphathamandla sakhe unkosikazi Victoria Nuland ukuthi ayekhulumisana lamabutho la ahluthuna umbuso kodwa waphenduka elengise izandla. Kusenjalo abadinga ukumela ibandla lama Republicans babikwa sebeqale ucothoza owayengumongameli umnumzana Donald Trump besithi akumelanga avunyelwe ukubusa njalo. Lokhu kukhangelelwe ukupha umongameli Joe Biden ithuba lokunqoba kukhetho oluzayo, kutsho ezinye ingcwethi kwezombusazwe. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
UJoe Biden ukuwina angeke ayekele ukuwina ngoba ama-democracy sengathi i-majority yabantu base-America abayithandi i-politics eyenziwa ngama-Republican, especially umuntu abamfaka phambili uDonald Trump owaphula imithetho eminingi yakuleli lizwe engu-president. So ama-Republican until baqondise i-situation yabo abalayo lo Donald Trump bakhethe i-leader entsha, ama-chances abo ukuthi bawine are very very slim against ama-Democrat. UJoe Biden lokho ukuthi usegugile, yebo siyakuzwa, kodwa umbuzo okumele ngabe abantu bayazibuza ukuthi uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi wakhe. And masibona, thina sibona uJoe Biden enza umsebenzi omuhle kakhulu odlula amanye ama-president amaningi ake yabusa lapha e-America. Ungakhangela i-unemployment rate ikulowest number eyiyona iminyaka eminingi edlula bo 50 years. Ukhangele i-recession adikhulunywa kuthiwa kuzoba le recession khona manje sokuthiwa hayi i-recession ayikhanyi ingathi izoba khona, sokuzoba lalokhu asebekubiza i-soft landing. Ukhangele i-inflation uyithole uBiden mayithatha over from uTrump idlalela kubo 9%. Kodwa manje useyehlisile i-inflation isiku 3% and kuyatshengisa ukuthi ama-policies akhe umnumzana uBiden ayasebenza and abantu abaningi bayakuthokozelela ukuthi bale misebenzi into zonke zihamba kahle, idola liqinile, i-America e-Ukraine isincedisa i-Ukraine, i-Ukraine itshengisa ukuthi ile chance yokuthi inganqoba against Russia. So konke lokhu izinto ezinhle kakhulu. So okokuthi ugugile lokho, I think abantu kumele bakhangele imisebenzi yakhe ayenzayo.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele Melika. Layo ke ingoma ye Studio 7 esiphiwa ke ngumnumzana umfundisi uRichard Moyo. Sigciba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje osilivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini njalo ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama nsuku zonke ngo-7:30.